Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhla ka 29 kumbimbitho 2022 igama nguNtungamile Nkomo ezihamba phambili kulamasela aqekeze kunkampani epheka isinkwa kobulawayo eLobels antshontsha imali edlula i 16 million rand lanxa umholi we-MDCT umnumzana Douglas Monzora esithi uzimisele ukusebenza lamanye amabandla agoqela elikaChamisa leli bandla lona lithi alilaqiniso lokuthi lingazinikela kulokho inhlanganiso ezizimeleyo zithi zidaniswe yibulutshwana babantu abavote kukhetho lwama-by-election. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulamasela aqekeze kunkampani epheka isinkwa lamabhiskisi eLobels eBelmont kobulawayo atshontsha imali ephezu kwezigidi zamarandi ezilitshumi lasithupha 16,739,000 rand. Amapolisa athi kutshontshwe njalo inkulungwane zamadola eMelika ezingamashumi phose ayisishiyangalombili 79,000 US dollars, amapula kwele Botswana phose ayinkulungwane 950 kanye lenkulungwane zamadola eZimbabwe ezedlula ikhulu 110,000 Zimbabwe dollars. Lokhu kwenzakale kuthange ebusuku. Izehlakalo zobusela obunje kanye lezokubanjwa inkunzi kwabantu izigebengu ezihlome ngemibhobho sobubhahile. Amapolisa athi abangaba lolwazi ngesehlakalo seLobels kumele baze phambili. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ukusebenzelana kwaZulu labomthetho kukhona, kodwa kanenginengi uma ukhangelile ama-robberies ayenzakalayo ayenziwa either kulesandla sabantu bomthetho, and konke lokhu kubangelwa yokubana ilizwe lifile abaholi mali eyangaphi. So mbona ngazathi kunzima ukuthi kuthiwe kulabantu bomthetho kathesi ngokupheleleyo, ngoba umuntu omthetho uyisisebenzi. So uma engaholi okuyangaphi kodwa elombhobho kuzagcina esiyaganga, ngoba indawo zonke nje eziningi-ningi labo dakusiba lama-armed robberies ubuthola ukuthi kulabantu bomthetho ababanjwa bephathekile kulobo buhlubusela kumbeni kulezo sehlakalo. So kungazake kwethusa ukuthi laloba uZulu eyabe efuna ukusebenzelana lamapholisa, kodwa amapholisa uzathola ukuthi kwesinye isikhathi kuyabe kuyiwo vele aganga. And konke lokhu ayisikho ukuthi ngoba bayakuthanda, ilizwe lethu lifile kakhulu. And konke lokhu okwenzakala emazweni angaphandle kulezi zalwane zelizwe leli kodwa ziphephela khona Operation Dudula kuzabangela ukuthi i-crime rate icanse.
Khona ukuthi inkampani le ibigcine imali engaka emahofisini ayo, kanti njalo siyake sibona abantu abangenelwa ezindlini lapha laba abanjwa inkunzi, uthola ukuthi umuntu untshontshelwe imali esabisayo enengi okumangalisayo. Abantu bagcina izimali ezindlini ngezinye indlela la mankampani njengo sokuvelile ngenkampani yeLobels. Singathi lokho kuvezani ngomnotho weZimbabwe?
Ukuthi abantu sebegcina kakhulu izimali ezindlini ye, especially foreign currency, kubangelwa ukuthi uhulumende wethu into zonke ezenzakalayo akula clear policy yokuthi esingathi from now e-futuristic kutshintshwa njalo nje zithathwa imali zabantu befakile emabhanga ivuke kuthiwa isi-RTGS isilingana i-US le-bond, ngemva kwevi kuvuke sokubona bagcwalile kuyimali kwankwane so kunekeze abantu ukuthi beluze iconfidence ekuhambiseni izimali emabhanga and khonoko kufaka abantu ezingozini.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu njalo ukhokhela inhlanganiso yeibhetshu likaZulu. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi ikhathazekile ngodaba lwabantwana besikolo abahanjiswa emihlanganweni yezombusazwe lapho abalalela khona inkulumo ezingakhiyo. Ithi umzekeliso ngamazwi ethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa eHarare ngeviki edluleyo ekhankasela ukhetho lapho athe khona abafuna ukuthi iZimbabwe iqunywe phakathi abafana lemthwakazi bazidingela ukufa. Ibandla leZANU-PF yilo elandise ukugcwalisa abafundi emihlanganweni yalo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seAthuzi umnumzana Themba kuye moyo.
Thina njenge-Athuzi silokudana okukhulu ukuthi umongameli welizwe u-Emmerson Mnangagwa uthatha abantwana be-primary school eChitubiza iChaminuka asebenzise lesikolo sabo yethusela abantu ngokubabulala. Lokhu nxa sikukhangela kusivezela obala ngendlela vele abaphatha ngayo ezemfundo lokhu ebathatha umbuso. Uhlupho esilalo ku-education luvezwa zinkulumo ezinjengazonezo ukuthi upresident uyahamba aye esikolo ayebuthanisa abantwana enze irali abesekhuluma ngokuthi uzancedisa impilo yabalwisana laye kwezombusazwe. Siyamcela upresident Mnangagwa ukuba angasondeli ezikolo ngale nkulumo ezinjalo ngoba udlame ezikolo kasikuthandi.
Manje lina njengenhlanganiso kukhona yini elicabanga ukwenza ngaphandle kokumkhuthaza umongameli ukuthi engayenzi khona okwakwenza?
Masikhangela okwenzakala eChaminuka Primary School eChitumbuza. Thina ke njenge-Athuzi njengabantu abalwela ezemfundo sizasebenzisa imthethwandaba ukuthi osopolitika bengasondeli ezikolo ngoba esikolo kwenzakala okwemfundo hathi okuyethuselana okokukhuluma ngokubulalana okokukhuluma ngokwezokhetho ngoba sivele nxa sikhangele umntwana weprimary luphi ukhetho angalungenela okudingakala ukuthi kuze kusondelele kuye. Ngokunjalo singakubona lokhu ekuqhubeka kusiya phambili sizasebenzisa umthetho lenkantolo isisekelo sombuso ukubavimba ukuba bengasondeli ama-primary schools ethu.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Lanxa umholi we-MDC umnumzana Douglas Monzora esithi uzimisele ukusebenza lamanye amabandla agoqela elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ele-Citizens Coalition for Change kukhetho lwezwe lonke ngo-2023, ibandla likaChamisa lithi alilaqiniso lokuthi lingazinikela kulokho. Ekhuluma ngemva kokwehluleka kwebandla lakhe ukuthola ngitsho lesihlalo esisodwa kukhetho lwama-by-elections, uMonzora utshele intatheli zindaba izolo ukuthi akalankinga lokusebenza loChamisa. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Kuliqiniso ukuthi ku-politics bathi akula permanent enemy or permanent friend, ukuthi akula muntu ongamzonda mchokocho kumbe umthande chokocho ku-politics. But into zikaMonzora sibona okwamanje ungani ubulawa zingqondo, u-depressed, nje le-voice yakhe iyahleleza nje ngisho umuntu ogulayo konke okukhulumayo kwamanje asingake sakuthatha sithi kuvela kumuntu olengqondo ezihlanganileyo ngoba ukudliwa okwenzileyo ungaqaphanisa lokuxotsha abantu okwenzayo izolo lokhu uxotsha abanye futhi 16 ngake thatha isikhathi eke esibhedlela engxenye uzabuya sesazi ukuthi ufuna ukusebenza lobani singake saphongulandela ukuthi akupolitics akula permanent friend akula permanent foe akula permanent sitter yikho ke okwamondo lokwamanje hayi sibona ngani akulato esingakhuluma ngayo kakaqale ehlolwa ukuthi ingqondo zihlangene na ngoba ukudliwa okwenzileyo kumbulele ngapha sexothwa ngabangani bakhe ngapha uzuze zero ukusebenza la evelu yabo sithi uzazuzani khonapho.
Yona impumela yalolu khetho liyibona njani njengebandla?
Impumelo le ibuye nzima njengoba libona abantu abaningi edebetshiwa ngaphandle iZEC ikhupha amabizo iZEC lalezana uPF izibazela ama polling stations kuningi okuza kwenzakala ngabe kuthiwa silamakhothi azimeleyo lalabo kuthiwa badliwe kithi abadliwanga baqiliwe okwakhathesi interim statement esiyiphayo okuzayo kuzakhulunywa kucubungulwe baphe abadala impumelo lokuthi kuza kwenziwa njani okwakhathesi siyabonga esithi ngesindebele inhlanhla yamaswazi ukuthi ihole lithathwe inkosi namhlanje izana uphefu edigaba isithi ayidliwa kuma by-elections namhlanje bazibonele ilihlo lentwala hachi le ngesithiwa sithi i-provisional statement interim statement i-statement enkulu izalungiswa igoqwe ibazwe ngu-national spokesperson u-advocate Mahere mina ngithi siyabonga simelele ibandla lenu ele-citizen coalition for change simelelwe ngubaba u-advocate Chamisa siyalibonga abantu bakwethu Mahlabe Zulu lingadinwa lokhu kutshengisa ukuthi sesifanele sisebenze kanzima ngoba lokhu sisilungisela umnyaka ozayo lalabo esibadlileyo bayafunda balandela amanyathelo amatshe yikho singalala sithi complacent ijuba lizasilibalekela sale sibambe izinsiba asisebenzeni asikho kugqiba umsebenzi ukuqalisa.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRCC kunjalo nje okhethwe ukuba ngukansela omusha ka-Ward 26 esigabeni semganwini kobulawayo elilunga le-Citizens Coalition for Change umnumzana Mpumelelo Moyo uthi uyathokoza ngokunqoba kwakhe njalo uthembisa ukusebenzela uZulu. Ibandla le-TRCC lenelise ukunqoba kuliwadi lanxanje belifake abantu abancintisayo ababili ababalisa yena uMoyo kanye lowayengukhansila engakaxotshiswa yi-MDCT kaMonzora umnumzana Norman Hlabano. UMoyo unqobe uHlabano uJafet Ncube owe-DOP uSimangele Ndebele oMDC Alliance uJanana Ngwenya olilunga elizimeleyo kanye lolungisani Spanda owebandla lezano PF. Nangu uMoyo.
Unqoba kwami ikunqoba kwezakhamizi mina ngisithunya sezakhamizi kunqobe izakhamizi zemganweni ngoba yizo esezikhethe isithunywa ukuthi sihambe siyabamela ekhansilini lalokho okubakhathazayo lalokho abakufisayo ku-community yabo emganweni. Akunqobanga mina kodwa kunqoba izakhamizi nangisithunywa nje semganweni.
Ngokubona kwakho Moyo, kungani abantu bekhethe wena bachiya lo omunye owebandla lakho obencintisa obikwa enguye obesekelwa libandla?
Loko azikho iqiniso ukubana bekule candidate ebihamba phambili ebikhethwe libandla. Loko lami bengubona kuma social media. Ngithanda ukuthi to put it on record ukuthi akula candidate that prefer libandla. Sonke singabe bandla linye, sonke safakwa ukubana simele i-CCC ngabakhokheli bethu. Okwenzekeleyo njoba ukwalalela o-person we-party ufadzayi mayere khuluma ukuthi i-template yasetshenziswayo iyasuka yaba le mix-up ukubana kube ne-double candidate. Njalo i-double candidate leya dikhona le maswingo kodwa sonke besiprefera libandla ngoba esasisayinelwa yilo ibandla. Umuntu kazisayineli kodwa sisayinelwa yikokheli yebandla. Ngibuye lapho ukuthi indaba abantu bekhethe mina. Singesikhiwa kuthiwa i-politics is competition of ideas. Ngibone ngani ngaleli thuba ama-ideas ami lezifiso zami emfisa ukuthi sisebenze sithuthukise isigaba semganwini kungenile enhliziyweni zabantu engathi I managed to win the hearts and minds of abantu bemganwini. Yikho okunginqobisileyo bebona ukuthi ngilijaha elile energy njalo elikhaliphileyo elingagijima lezikhalazo zabo ukubana silungisise indaba ezibahluphayo emganwini.
Kulesifundo yini ibandla le-CCC elingaphuma laso kusehlakalo lesi kuyiwa nje kukhetho luka-2023?
Ngeke ngathi kulesifundo omele ibandla lisifunde kodwa kumele ukuthi kubonakale ukuthi this unfortunate event eyenzakaleyo e-double candidate ayiphindi yenzeke not only mganwini but in Zimbabwe as a whole. Lokho it was just unfortunate ukuthi ibandla belilitsha, ibandla elitsha it bound ukuthi amanye ama-systems lebelisathesta lisalungisise ezinye izinto. Ngakho singathi ibandla belilitsha i-javelent lesson. Ngithemba njalo ukuthi going forward asoze uphinde kuyenzakale khonokho we-double candidate across Zimbabwe yonke.
Abantu bewadi yakho ubathembisane
njengokansila wabantu okhethwe esigabeni. Umsebenzi kakansila yuba isithunywa, yuba ngumlomo lendlebe zabantu besigabeni emakansileni chambers. Ngifuna ukuthi ngingatshintshi imeseji ngihambise njengokuba izikhalazo abantu bakwazi ukuba hluphayo nabakufisayo esigabeni lakubulawa ejikelele. Ngizabe ngigijima ekansileni njengejaha ele energy ngihambise izikhalazo zabo nabakufisayo ukubana ngikukhulume kunjalo. Ngiphendukise futhi kuma-consultative meetings, kuma-feedback meetings, ukuthi elindume khona badala sesihambe this far. Yiwo umsebenzi wami sibili ukuthi ngigijimise izikhalazo zabo. Njalo ngizakwenza sibili khonokho ngingatshintshi lutho. Ngihambise ukuthi esasikuvumelene kuma-meetings kuhambisiye ekhansilini sibili.
Umnumzana Mpumelelo Moyo ngukansila omutsha wemganwini kuward 26 kobulawayo. Ibandla lezaphu lithi alisoze lilahle imbeleko ngokufelwa kulandela ukunqotshwa kwalo kabuhlungu kukhetho lwama-by-elections. Leli bandla alitholanga ngitshe lesihlalo esizodwa nje. Sixoxele sikhulumeli salo umnumzana Msongelwa Ndlovu.
Okokuqala babankomo ukuthi singene kulolu khetho silethemba elikhulu ukuthi siza ngoba kusobala ke manje ukuthi hayi cha amalungiselelo yethu abengaphelelanga njalo inkinga yama resources ngathi imali ngoba ukukhankasa eZimbabwe kuyinto edulayo kakhulu. Ngathi ngesilungu ipolitics zasekhaya sezicommercialized kakhulu so sibe sabamfitshane kakhulu entweni zemali. Kodwa ke singananzelela ukuthi izaphu ibe loku improve kuma results esawathole ngo-2018 okwamanje we have improved by anything between 8 to 9 percentage points and njalo sibe libandla elibonisa ukuthi libandla elinumber 3 kwezombangazo waseZimbabwe.
Kodwa kulephule inhliziyo yini ukunqotshwa okunje Ndlovu njengoba sikhangelane lokhetho olukhulu ngo-2023?
Okwenzeke kukhetho lwama-by-election ikwaba ukuthi ngesilungu we have lost a battle but we have not lost the war. Lihlandla nje elempi esiyiyo ngeke silahle imbeleko ngokufelwa. Sizimisele kakhulu ukuthi sithathe esifundileyo uma by-elections usebenzise ku-2023. Kuzoba sobala ukuthi sizolungisela kube ngcono, njalo sizobuya siphumelele ngo-2023.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezapho. Kusenjalo inhlanganiso ekhuthaza uZulu ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi iEkhaya Vote 2023 ithi ikhathazekile ngobulutshwana babantu abavote kukhetho lwama-by-elections ngomgqibelo. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Nkosi Khona Dibithi.
I-turnout yabantu ukuvotela lapha ibilutshwane kakhulu, ubuthola ama-constituency kumbe ama-polling station elama registered voters afika 900 kuvote kuphela 200, which is you know over 20-30% turnout. And largely sinanzelele lathi nje eKhaya Vote from ama-observers ethu ukuthi veli register mostly bekungabantu abadala abavotileyo, ontanga abantu abasha bebalutshwane kakhulu. Njalo thina umkhankaso wethu even go blitz le ezekhi eka February besikhayele kakhulu abantu abasha, but okuqakathekile ukuthi even besikwazi ukuthi abasoze bekwazi ukuvota kule by election but bazavota ngo-2023, esikunanzeleleyo ukuthi khona abantu abaningi baqakathekisa i-presidential vote, yiyo abayiqakathekisayo. Ngoba sixoxisana labo ukuthi selivotile yini abantu abasha, bathi hayi thina sifuna ukuvota ngo-2023 sesikhetha umongameli welizwe. So abaqakathekisi kakhulu ukuthi ukhansila, ngoba kulezi indawo adokuvotela ukhansila kuphela, koBulawayo kulama constituents amabili kuphela adokuvotelwa khona o-member of parliament. So abantu ngani abakuthathi ngendlela ephezulu lokho kwabo ukhansila. Futhi esikunazeleleyo njenge-Ekhaya Vote is ukuthi khona abantu abaningi kuthiwe kuvuka nje kuvuka kusiyavota mhlaka 26 March, abantu abaningi bese bethole information eningi ukuthi kulama irregularities athile ezindaweni ezijiyeneyo ku-social media kwebule nje lapha bekule information eningi endaweni ezijeneyo. Waye sokusuke kwathi zekhi sithe kwathini kwathini konkhana lakho kuyacontributa kakhulu kuvota apart, because umuntu yabe sesibona kungasela value ukuthi aphatheke ekuvoteni njengoba kukunje. Njalo abanye bebefona even ku-toll free number yethu bebuza ukuthi kathi mina ngapha ku-ward 2 kuyavotwa yini. Sikhuluma ngelanga lapha kade kuvotwa khona kuma-by-elections, kodwa izindawo eziyabo tukubona lapho bekungela ama-by-elections. So nje eKhaya Vote esikubonayo ukuthi i-civic or i-voter education yethu angazi ukuthi singayibeka ngaluphi uhlelo enjalo ngayiphi indlela ukwenzela ukuthi abantu bazwisise isiqokoqela sokuphatheka even endlelweni ezinjengabo by-election.
Ngenyanga ezayo liyaqala elinye njalo ihlandla lokubhalisa abantu abazavota kukhetho luka-2023. Kuyini ongakukhuthaza abantu ikakhulu nxa sikhangela ukuthi balutshwana abantu ababhalise kuhlandla elisanda kwedlula?
Kusiya phambili esikukhuthazayo ukuthi khona asibhaliseni ngobuningi ukuvota. Esikunazelayo ukuthi ama-process akhona amaningi, anti kathi sisuke ku-voter registration blitz sesibuye ku-by-election, sibuyele ku-voter registration blitz, siye ku-delimitation, finally siye ku-2023 election. So esikutshoyo ukuthi information yakhona yonke iningi kakhulu, njalo sesikhayelela ukuthi khona ku-blitz lezayo sikhuthaze njalo futhi ama-first time voters abasho ukuthi babhalise ukuvota, hoping ukuthi ma besebesiya kuphathise phetha ku-2023 election bebesebereti.
Umnumzana Nkosi Khona DBT yisikhulumeli senhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi iEkhaya Vote 2023. Zeli kubonile na okusemaphephandabeni. INewsday ibika ukuba umholi webandla leCitizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa uthi uzimisele ukukhulumisana loMongameli Emmerson Mnangagwa mayelana ngomhlahlandlela okhetho lomnyaka ozayo. I-Chronicle ithi kulesidumbu sowesifazana esitholakale emgwaqweni u-12th Avenue kobulawayo. Owesifazana lo ubikwa ebedabuke ikhanda njalo ekhitshwe ilihlo. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi eleGhana seliyekethise imigoqo efakwe nguhulumende eminyakeni emibili edluleyo ngenjongo yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. I-AFP ithi inkulumo zokuletha ukuthula kwele Central African Republic zigqitshwe ngesonto kungela sivumelwano esibambekayo. Sizigqibe ngodaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi akazisoli njalo kaxolisi phezu kwamazwi akhe awukuthi umongameli wele Russia uMnumzana Vladimir Putin ngeke eqhubeke esembusweni. UBiden wethule amazwi la ekwele Poland ngesonto ekugqibeni kwakhe uhambo lokuyakhulumisana labanye abakhokheli bamazwe akumanyano we-NATO mayelana ngokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia. Amazwi la adale inkulumo, abanye besithi uBiden engaba esitsho ukuthi ele Melika selifuna ukuthi uPutin akhitshwe embusweni. Kodwa echasisa amazwi akhe esikhodlweni sakhe ese-White House izolo, uBiden waphindile amazwi akhe ukuthi uPutin kamelanga eqhubeke esembusweni ngoba engumkhokheli omubi ohlasele ele Ukraine ngaphandle kwesizathu. Kodwa uthe leyo yimizwa yakhe njalo ayitsho ukuthi yiso isinqumo esesithethwe nguhulumende weMelika. UBiden ubekhuluma ngesikhathi esethula ibhajethi yakhe engena ku-$5.8 billion izolo. Maseko ehamba lohlengani mhlengitawu kanye lo nonhle bacula ke kamnandi lapho besithi ufanelwe udumo. Nanzi ebezihamba phambili. Kulamasela aqekeze kunkampani epheka isinkwa kobulawayo iLobels antshontsha imali egoqela eyakwele South Africa edlula isigidi ezilithumela sithupha 16 million rand. lanxa umholi weMDC ethi umnumzana Douglas Monzora esithi uzimisele ukusebenza lamanye amabandla agoqela elikaChamisa. Leli bandla lona lithi alilaqiniso lokuthi lizimisele ukusebenza lo Monzora. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zidaniswe yibulutshwana babantu abavote kukhetho lwama-by elections. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.